udaba wokuthi namhlanje imotion efakwe ngonavuthi kwinya mayelana lokufeyila okwenza abantwana ezikoleni zikahulumende, njalo ukuthi inkinga yakhona eyenza abantwana laba behluleke ezifundeni zabo yini. So yebe sizama ukuthi siyiqhukaqhuke ukuthi sazise uminista ukuthi into kazimangakuhle, njalo kuqakathekile ukuthi silungiselele udaba okwenza ukuthi labantwana banelise ukuthi banqobe ezifundeni zabo ngama-marks athabisayo, hatshi lokhu esikubonayo ngoba singakhangela kunjenje yeZimbabwe yonke. Abantwana kade besezikolo besenza i-geography, akula loyedwa ophumeleleyo, and it was less than 10% abantwana abaphumelelayo i-geography.
Likhulume ngelizwi linye kumbe bakhona abanye ade bebona ingani kuningi okwenziwayo kugatsha lwezemfundo?
Hayi, abanye bethu abezanu PF bebesithi bona okwenza ukuthi abaqeqeshi ezikolo amatitsha ukuthi abantwana bafeyile ludaba lama-functions. Ama-functions angena ngaphi? Sonke siyazi ukuthi izikolo zaseZimbabwe yizo ezaziyizikolo ngoba indlela yabantu abade bethunge ngayo abantwana beseZimbabwe ibitshengisa ukuthi besebezikolo ebezinazo zonke izinto, amabhuku, amadeski, izitulo, amatensele lani. Namhlanje izikolo sezivula akusela mabhuku, akula madeski, njalo futhi amatitsha kawabhadalwa. So uminisa we-education uDokora wayethe khona yena kakumelanga amatitsha babhadale ama-incentive. Ama-incentive asephumile, amatitsha kawahodi. Labo amatitsha benjana balabantwana abasezikolo kumele babhadale ama-school fees labo, abasanelisi. So kuthiwa ama-incentives angazafakwa kuphungezwa nje, but ngesikhathi sika-2009-2010 amatitsha sebephiwa wona la ama-incentive, abantwana baqalise ukuthi banelise ukuthi bapase ezikolo, ukuthi nayo iticha inhliziyo isihlezi phansi isanelise ukuthi naye anelise ukugcina imizi yakhe engephuki ukuthi kaholanga njalo kalamali.
Liphethe ngani lolu daba?
Kuphethe ngakho ukuthi ama-headmaster abehlangene e-Bigfor bathe behlangene babhala ugwalo bahambisa kuminisa entengisa i-agenda yabo ukuthi bafuna ukuqoqoqa ngayo. Bathe bekhona ngale uminisa wafika wathinja i-agenda yama-headmaster wabafakile yabo, kodwa bathi efike efondo zama-headmaster bathatha i-agenda yabo akade bevele behambise ekuqaleni kuminisa. So umgoqa abaphume layo bacele ukuthi ekuqala bafuna ukuyabona upresident lwaleli lizwe umgazi ukuthi bayemazisa ngodubo lwemvakale zikolo lokwenziwa nguminisa. Okwesibili bafaka umgoqo ukuthi kumele kube le-conference lapha ema-stakeholders wonke bahlangane nominisa bamazise okwenzakale ezikolo.